ukuba lawa mavoti eGeorgia lazo zonke izindawo lapha kade kukhanya kulamanye amavoti angabalwanga. Kuyitshengisa nje ukuthi njengoba kungumhaso omkhulu kangaka ukhetho lo, you know, into enkulu kakhulu, into yabanzi kakhulu. Kukhona ukuthi kungaba lokuphambaniseka lapha lalaphaya, njengoba kulo ngifile ukuthi into enkulu kakhulu isenzakala ilizwe lonke, khuluma ngabantu abangafika 300 million. So ya, kukhona ukuthi kungaphambaniseka, kodwa-ke kakutshintshi lutho nxa sikhangela ngobubanzi bakho.
Lona igcikwane ubona ungani lingaba limemethekiswa ukuthi abantu abasagqoki amamaski sebesondelelana yini, kumbe kukhona okunye obona kungakubangela ukuthi inani labantu abathola igcikwane leli likhwele lisiya phezulu?
Ya, angiboni ukuthi kukhona esingakufunda, kodwa nje kuyo yonke into eyenzakalayo abantu bayafunda. Nxa sengasafundi njengabantu liyabe selingasayiphambili. So ngokunjalo-ke indlela abasabala ngayo amavoti indawana zonke elizwe lwemelika kuyathiyana, abanye lokhu besemuva, abanye lokhu besenza amaphepha, abanye lokhu besenza amakhompyutha. So khonokho nje kuyathiyana, kuyatshengisa ukuthi, you know, kodwa-ke yona ngokwayo usiqoxe lasendaba, hhayi kukhanya sibili, hhayi akutshintshi lutho kakhulu.